Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bokuza.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa hasanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla le-ZANU-PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo ukuthi uhulumende bavule akwenze kube lula especially lapha emadolobheni, ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bangakubhalela incwadi kuba lula kakhulu, pho ke ngapha emathawuni.
Kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023, lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota, ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoqa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha abokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwe omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing, I need the education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, because Pambwash, there are people who are not supposed to be here. Hey, Bethlehem. If you put an operation today, only men. I mean, Uzoma for a year. Pambwako, Pinamakikam. And you must accept this. Can I use the word Amakikam? Yeah. I'm a foreigner who are not supposed to be there. You know, in every sector, and there are people, you know, unfortunately, for some classes in South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula yezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama hostels eJohannesburg ukuthi baxotshe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bokuza, kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayincwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benze lamabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti ke sike sezwa namhlanje ukuthi kuke kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto, lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphula kwezitolo abantu betyontsha. Kanti ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu, baye bathi hayi abahambisani nalokho kuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka izinto ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula, sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwelakusasa. Kodwa asixoxisana namaphoyisa, amaphoyisa athi azobegcwele eTraden nasezindaweni ezifana nabo Deepkloof oBeria oYoveli oInner City oJoburg nakoJeppe, lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba badlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze lithukwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Deep Kloof okukhona qale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekseni e Deep Kloof Hall lapho laba bantu bedudula bathi bayahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo.
Ungasela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe. Ungasela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani?
Umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho eye level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku ikhefu izoqala ngo-10 kuze kube ngu-4 ekuseni siyengezwa futhi kusuka ku-11 lapho besikhona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabo emakhaya kuzokwenzeka ukusukisela ngomvulo kuze kuyefika ngolesine ukusukisela ngo-10 kusiyachaya u-6 ntambama besokusithi ngama-holiday abuzukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama-restaurant nendawo zokujima zizovalwa ke ngo-9 ukuza zivumela abayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthena engakashayi kanti indawo elidayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumela zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo-9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku-50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa amamaski.
Umnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi akulamuntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla. Kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo. Inengi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMasvingo elabangu 37. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023, ibandla le-ZANU-PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo. Okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho. Umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende.
Ye ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi kumasel nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages. Lokho kuthi ubana esigabeni lapho ohlala khona singanika umzekeliso owephilandaba. Ilayini yami yona leyana kumele ngiphumele seli abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonaphaa sibe ngu-50 nxa singu-50 sesibumba-ke iseli khonaphaa kuthi ilayini elandelayo layo ingabumbeyayo ilayini elandelayo ibumbeyayo lokhana kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wona nxa sisenze inhlelo njengezonalezo zokubhalisa sokulula ukubizana kona phana singomakhelwane omakhelwane buyani ongakabhalisi ngubani uhlupho kuyini sesimncedisa umuntu nxa elo hlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khona apha eduze eduze singomakhelwane so sisebenza njalo futhi kube lula ukufinyelela labantu nxa sisuka kwamasezi labantu sesiyabumba amabranch siqhuba siyabumba i-district andobona siyabe sokusibumba ngabantu esokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye kube lula ke kubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka uhamba kunjalo nje
liqhubeka njani uhlelo lokubhalisela ukuvota kule ngxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu abana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo uhlanganisela even le-MDCT sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-Twitter langaphi ngaphi labo bezama into efanayo lathi njengebandla lezanupefu besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu bona ahambe ayobhalisa kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo leseselilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo bona uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende bona ngabe uyavumela bana okhansela labo MP bekwansi ubana bebengabanye babantu abakwansi ubana bebhalela abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele South Africa abanye noma bezalele khona abazali base behambe South Africa baloba khonale so akwenzakale khona ukubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ukubana bayebhalisa ukuvota
sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu be balisele ukuvota ngoba sokuzanciphiswa inani lezigaba lezitulo eParliament
i-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukujo njengalapha koBulawayo silama sithi angu 12 nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise leyingenzakala singagcina sesisalele ngama sithi mhlawumbe angu 9 kuphela sonkono kwana kusuka ukuthi limaze ngoba siyabe sesilele representation eParliament obusokujengise bana mhlawumbe uMP wademele isigaba esingaka uyagcina sekhavi isigaba sesikhule kakhulu acela ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqhathekile kakhulu bana ngabe abantu sibili bayasukuma ngokuningi babo ehambe beyobhalisa ukuvota
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lesanu PF ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Kokumanje ke sikhangela ukuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokhu kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lo mnumzana Douglas Monzora kuyonale iviki. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Touch Abdul oyaziwa ngelokuthi Boss Keda lamalunga eqembu lakhe ayisitshiyagalolunye batholakale belecala lokuba lemibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sokonani basazi bakaStudio 7 nabalandeli bakaStudio 7 akhulumayo umoyo. Ngizothanda ukugxila kakhulu endabeni kababogawule othi khona abantu basemathebelendi ekubhaliseni ukuvota abahleli besemuva ngoba abekho basemazweni afana nase-South Africa. So nginombuzo mina kubabogawule ukuthi mhlawumbe if engawuphendula ngajabula kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi besindebelendi iningi labo libe se-South Africa especially intsha. Ngajabula kakhulu uma ubabogawule ngaphendula. impendulo lombuzo ngiyabonga.
Sanibona ukanjani? Yebo, mina ngingu Patrick Siba ngilapha koBulawayo. Yikho ke bengicela ngincede lapho ukuthi inamba ngilithola ngokusendelwa ama message ngiyasendelwa nje into isibuya la ekomunye olelinkini khona ngapha. Mina naye kala link na uyasendelwa. So bengicela ukuthi linikelani direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana na iStudio 7 khona futhi ngikwazi ukumina ama comments inani ngiyenza ngikwazi ukusenda kuhle khona direct ngoba ngina direct number and direct link ngizokusendela la ngabanye. I think I've got a lot of comments ngisizwa but angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho maybe it's the wrong side of the story but Studio 7 so bengicela la mlinike i-direct link yenu. Ngiyabonga kakhulu linganinceda njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu ngibefuna ukulami ngiyayithanda i-Studio 7 kakhulu but ngibefuna ukuthi ngixhumane nani direct
libanani basakazi be-Studio 7 abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni ilima West Plumtree. Mina ngiloku ujabulo okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo ukuthi bantu bezimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe leZimbabwe ngomoyo phansi singalwi siyelwani ngokuvota liregister ngokuvota ngokuningi likhuphula izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala zisemlonyeni ozabo gugura hunde izaphu lezano ezilomlando waleli lizwe. Ngicela abantu bakithi ke sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo. Mina ngubhanda mina iPlumtree kulilima wethu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani Thawuzo omuhle. Ngiyabingelela ngithi njani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njobe, ngisecholosho. Mina nginokukhala kancane mhlobo zami. Ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngoMDC lapho. Hayi sokufanele ukuthatha igama libe yi-1 MDC Alliance, MDC Alliance. For what? Kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo. Bafuna ukuthatha amavoti abantu. Bafuna ukuthi ama vote abanye kusela basetshenziswa izandla baba basetshenziswa izandla straight ngibona nje ukuthatha le campaign alengakithi why vele besa campaign abafunani MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasini ayinancedo MDC ayinancedo kunini ama councillors amashona efakwe lapha engayenzi next kuama councillors MDC MDC as is useless part is like zand they are the same because they are by isa into efanayo noma iMDC ingaphatha kulela izo ayikhinto ezolunga ayikhinto ezolunga into engcono nje engiyibonayo thina amandebela kukanini namashona amashona awazi ukuphatha ilizwe okwabo nje uphatha ngodlame ikulwa nabantu uhlukumeza abantu exolisa zihlobo zami kodwa kubi lokho okwenziwa ngamashona sihleli nje emazweni kuyindaba yabo hayi asiqumeni leli lizwe leli thokazi phambili ngawo mthokazi ngicela ulwe kakhulu silwe kakhulu sincedisaneni abathokazi siyabathanda kakhulu asilweni bathokazi asilweni sathela ilizwe lethu amandebele sarojwa yizo lezi zinto kufanele zibuyele kube emashoneni le kube nebhoda nyabona.
Good morning Studio 7 badala liyaphila abancane abatsha bonke mahlabe zonto. Ngithi ke ngibonge laphana kuMdala oGawule. Ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi basuka kwesinye isikhathi bengamthandi bese bemjaja. Kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu. Uma ethi uyanxusa laba abaphandekela izwe bebuye bezobhalisela ukuvota. Nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela ukuthi baya bengabhalisanga. Uqinisile uMdala nalo ngenye indlela engiyenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-vote. So Mdala ngushayela ihlombe into ekhulumile mpela singusile sizwile sinikezile ithiphu yize ukwelinye ibandla esicabanga ukuthi asimsupport kodwa sikuzwile. Njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wenu lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akuvunyelwe ukuthi kwenze ama-ballot papers bevote bephandle kwelizwe. Lo mthetho uyasilimaza kakhulu madala. Zamani gawulele ulungise lo mthetho lo. Ngabona lilungisa ulunga uqonda. Hayi ngizavuma mpela ukuthi lisebenzele abantu.
Salibona mazimbabha amahle kuzo zonke izindawo. Mazimbabha amahle ojelele isende indawana zonke behlukene kumagrupu wonke. Umuntu wonke omzimbabheni wonke oyiforena ohlala eHebrew emafletini. asingadelelwa asingadelelwa emafletini wonke umuntu manje ilanga lichona aquphune izitina ethatha isaka lezitina akhuphuya leflet into nje ehamba phandle estradini ehamba phandle nje estradini bayizikwadi betoyitoya izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa eyipho bengadeleli i-audio leli isenze indawo yonke kumagrupu wonke wonke umuntu nge-tuesday alayele isaka lezitina esaka lezitina endlini mabe senza nje igrupu yabo bekuya negrupu yabo bahamba phansi izitina zonke ezinye ziqhamuke kuleli fleti ezinye ziqhamuke kuleli fleti zibashaya behamba phansi sendani i-audio le kuyo yonke indawo la ubeyizwe ukuthi eyipho asidelela siyabashaya
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana lomongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba napha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nje nguye kuhle kwenze iUnited States of America ihlibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungathi ukuthi ngikhulumela ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonoko. Ngikholwa ukuthi labo laba manye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonoko, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe busa khona. Yikukubona kwami lokho ngoba esiko bese singathi siwejayele bekungathi nje iloko kungathi iAmerica iya break kakhulu ukuthi hey yeah lokho thina ite siloko thina ite sizakuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxa yona sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sivili endaweni yayo iAmerica ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi leAfrika lamazwe afana labo Zimbabwe.
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe uvela ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba abanye. Bekuyinto ephosi ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okweAfrika njengalokho. IAfrika ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina, ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrika okwakhathesi. So bona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba bazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwele ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengelazo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi, okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki u-Vice President Makhuphe ephuma esenza okufanayo koBulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo koBulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexe eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungiselele ukhetho.
Kulo daba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba besesikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe apesheya afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempila kahle, elingela ziphedlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakulezo zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutshiwo nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho lwevoti sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into esingayijayelanga, kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni, amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu beMandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo. Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hatshi basasalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama-constituencies amaningi, yikho okuzakwenza ukuthi ama-constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla leMDCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy, ukuze kutholakale imisebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempila kahle, bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla okuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe koBulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyane yayisenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele nje njengoba endlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi as a corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sibandla le MDCT besixoxala ekuhlandla lesithathu lengqoqo yethu yeviki yonke. Esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka-2023. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.